adanise sibe lokuthi iZimbabwe leZambia uswelakala amakhethi ngenxa yokuthi bayakwazi ukuthi iCaribbean esiyisebenzisayo ukuthi kube lamakhethi lapha eZimbabwe naseZambia amanzi ludovo khathesi. Kodwa ukhanya njengani uhulumende waseZimbabwe laseZambia kababili namaqhinga awokuthi bazame ukuthi badinge amagetsi kwamanye ama-sources.
Udubo lolu luphazamisa kangakanani ukuqhuba komnotho weZimbabwe?
Ngingathi mina kulabo abalamabhizimusi abanjengalabo abalamabhutshari kumbe abemba amatshe aligugu labanye nje abaku-industry kunzima kakhulu ukuthi ibhizimusi lisebenze ungelawo amagetsi. Abanye bayabe sebesebenzisa amasola, abanye bayabe sebesebenzisa idizo. So kusitsho ukuthi into ezithengiswayo ezifunakala ngabantu makhaza ziyabe sezidura ngoba abantu bayabe sedinga indlela ezokuthi ba-replace amagetsi. Njalo uzabona ukuthi omanye ama-industry othi idizili liyabe lingekho nxa ungelawo amagetsi i-industry imitshina ayifuyi. So kutsho ukuthi leyo mtshina kumbe lawo ama-industries ayabe engasebenzi. So sekusiyenza ukuthi umkhonomi weZimbabwe uqhubeke usebunzimeni.
Kuyini osekudingakala ukuthi kwenziwe njengoba uhulumende esithi yena uyalwazi lolu duko? Sizoma ngamele ekhuluma ephalamende izolo esithi uduko lamagetsi luyaziwa eZimbabwe njalo luzalungisiswa. Ngombono wenu sikhangela lapha uduko lolo luveke khona lungalungisiswa ngesikhathi esiseduze nalo ludaba?
Sekuneminyaka eminingi kakhulu uhulumende ethembisa ukuthi uzadinga iqhinga elokuthi kube lamagetsi. Sithi yena ulawo amacebo awokuthi kube lamagetsi. Kodwa siyakwazi ukuthi nxa sifuna ukuthi silungise indaba le yamagetsi kuzathatha isikhathi eside kakhulu engenye iminyaka emithathu kumbe emihlanu ukuze silungise i-plant lokunye okungafunakala ukuthi kube lamagetsi a-reliable lapha eZimbabwe. So ngibona njengani uhulumende usitshela ukuthi uyakwazi lokho kulungile, kodwa kumele eqalise uwenze i-action uze abantu babone sibili ukuthi kulokunye okwenzakalayo. Ngoba umnyaka wonke lowo abantu bebekhonona ngendaba yamagetsi, njalo sibona njenganokuthi udubo lwangikhona aluphele.